Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolosibili mhla ka 17 Mfufu 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Futhi lapha sesithole nzima, lapha sesithole nzima, angazi ukuthi eZimbabwe bayafuna ukuthi sihlale njani. Ngoba amapolisa lawa ekhanzulu lawana athi ebuya lapha ekuseni sabanika imali, bethatha imali besithi bayasiyekile ukuthi siyenze umsebenzi. Hantsho, siyasisebenzela, naphi ze-therapist ebuya la, isigijimisa esichotshanisa.
Ukubotshwa kanye lokuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni zasenzikini yedolobho leHarare kuqhubekela phambili.
Ngibazi ukuthiwe leli qembu libuthayo lidliwe kumbe kuthiwe linotiwe ekhethweni. Iyale ndlela zokuthi liqhubeke ukubusa. Soke kani sakuboni kulonina ukuthi selokhu siqhubeka semincintiswaneni esaziyo ukuthi oza kuwina umama.
Lanxa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobuningi kukhetho luka-2018, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokwenza lokhu. Umongameli Robert Mugabe usukume eHarare izolo elibhekise kwele Uruguay ukuyangena umhlangano wenkokheli zamazwe omhlaba uphathelane lezempilakahle wokuhlaziya ngemikhuhlane engathelelwanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukubotshwa kanye lokuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa izitaladeni zasenzikini yedolobho leHarare kuqhubekela phambili. Kuthi lalabo abathengisela endaweni ezibikwa zisemthethweni labo bakhala ngokuhlangana lenkinga ezokungatholi abazothenga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekungesi kamangwele ekufundwane njalo namuhla lapho amapolisa akade ekhaphane lakamansipala abedolobho leHarare ezitaladeni bethwele imvubu kanye lentuthu ekhitshayo begejimisa labo abaphila ngokuthengisa. Intatheli ndaba zeStudio 7 zizibonele ngawazo amapolisa ebopha kanye lokutshaya abathengisa impahla zokugqoka ezimoteni zabo kuzitalade eziseduzane lendawo eyazakala kakhulu enzikini yedolobho leli eyaziwa ngokuthiwa yiZimex Mall. Umnumzana Timothy Msimanga ngomunye wabaphila ngokuthengisa impahla yokucecisa emoteni. Yena ke uchasise ngalokho ahlangane lakho.
Futhi lapha sesithole nzima, lapha sesithole nzima, angazi ukuthi eZimbabwe bayafuna ukuthi sihlale njani. Ngoba amapolisa lawa ekhanzulu lawana athi ebuya lapha ekuseni sabanika imali, bethatha imali besithi bayasiyekile ukuthi siyenze umsebenzi. Hantsho, siyasisebenzela, naphi ze-therapist ebuya la, isigijimisa esichotshanisa. Angazi asazi ukuthi siyenze njani sibili, mina angisakwazi, sengikhathele ngoba imali sebesibhadalile futhi laphana ukuthi istand yami ngiyabe ngilayo ngibhadalile, but namba sesichotsha sebesigijimisa sebesitshaya futhi.
Umnumzana Benson Takawira yena ophila ngokuthengisa okusemthethweni impahla ezifana lezigqizo, amawatchi kanye lempahla esebenzisa ezamagetsi layo uchilo ahlangane lakho.
Andoda ukhanya kulobu nzima lapha. Mina zothi ngisimpahla ezima small lapha. Ngithenge ngithi ngiyaphakitha impahla zami ebhutini lemota. Abo ngibona amapolisa esefikile. In fact, ngithenge ngingabona amapolisa esefikile. Mbunguzo inkwelo, awento echa inkwelo omunye gijima, omunye ozophosa ayoxoxwa emota sofika amapolisa. Athi ngiyathi ngabona sengigonjolozelwe amapolisa, aphosa afika 7. Abandoba banjikele emoteni yabo. Ngizokweqa emoteni sifike erobotini. Ngizokubaleka ngangena phakathi kwabantu, ngangena eJoyina City lapha. Okwemoto enzokwenza ulandela la lomunye wami endingisa laye. Ngikhuluma nje umhlane wami ubuhlungu, abamfaka imvubo, hayi ubuhlungu mfowethu.
Omunye umama osebenzela eHarare unkosikazi Sazini Sizila uthi ukuxotshaniswa akwenziwe ngamapholisa kuyamethuza ngoba yena ebhalise ngokusemthethweni.
Ngiphatha kuhle ngoba ngangithembele ekuthengiseni khona konke engangikwenza. I-school fees abantwana bami yikho lapho engangisithatha khona, imali yami yerenti, imali yokudla yikho lapho engangithembele khona. Njalo njengomuntu oyele license, engangithenge license, imbone sibili kungalungelanga ukuthi ngixotshwe emsebenzini lowo engiwuthembileyo.
Umnumzana Mfundo Mlilo ngumqondisi wenhlanganiso yezakamizi zaseHarare e-Combined Harare Residents Association ehlaziya njalo ngezombusazwe, yena uthe njengenhlanganiso kabavumelani lokuhlunyezwa kwalabo abaziphandelayo.
Njengenhlanganiso emele uZulu, siyaphikisana lomansipala lohulumende abafuna ukukhipha ngathi abathengisayo ngokubahlukumeza ngokubathathela izinto zabo abazisebenzisayo emsebenzini wabo. Lokhu siphikisana lakho ngoba thina njengenhlanganiso sibona ngathiwa ngakukho semthethweni. Umansipala lohulumende badinga ukuthi ilizwe kumbe ngathi idolobho likhangeleke kuhle, bengakhangelanga esingathi yi-life lokut kumbe ukuphila kuhle kwabantu.
Ukubotshwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni kulandela iziqondiso zikamongameli Robert Mugabe, yena othe labo abathengisa edolobheni leHarare baphazamisa uZulu ohamba ezitaladeni. Amabandla aphikisayo wona athi alethemba lokuthi lokhu okwenzakalayo kuza kwenza ukuthi abantu beqakathekise ukuvota ngomnyaka ozayo ukususa umbuso obahlukumezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokoba. EHarare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Fungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebhinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Asefikile ama-elections, madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Lanxa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti ngobuningi kukhetho luka-2018, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngoba sesiside isikhathi belokhu bevota kodwa kungela nguquko. Omunye wabo okhulume loNtungameli Nkomo weStudio 7 ngumnumzana Ndlangamandla Khumalo.
Kodwa singaboli ushintsho lwakhona, siqhubeka lokhu esihamba sisiyafuta kungaze kuthiwe leli qembu libuthayo lidliwe kumbe kuthiwe linotshiwe ekhethweni yale ndlela zokuthi liqhubeke sibusa. So-ke kangisakuboni kulo ncwadi ukuthi kuthiwe lokhu esiqhubeka siyemincintiswaneni esaziyo ukuthi ozakuwina wabani.
Kodwa njengomuntu osakhulayo Khumalo, ungathi into elokuhlakanipha na phakathi ukuthi ungaphatheki kunhlelo ezingahlela elakusasa lakho?
Kuvele kuleli lizwe akusela kuhlakanipha, akusela kuthula, ngoba izwe leli abantu abafunde kakhulu kodwa nje siqhubeka sihlupheka. So ngazi ukuthi wena uhlakaniphile leli mojongo beforma ibandla nabalifomayo, wakungabafana abafunde kakhulu
bakhona yini obaziyo abacabanga njengawe Khumalo?
Abaningi kakhulu kumo. Uzathola ukuthi inani labantu abazaregista izaba lincane kakhulu kule nketho zonke ezehlukileyo emuva ngesizathu sonise ngesihlilo sokuthi abantu sebediniwe ukuthi bebelokhe bevota kodwa khona kuzaphuma impumela efana nayo.
Alo-ke ngumnumzana Ndlangamandla Khumalo ohlala koBulawayo ongomunye wabathi kabasoze bavote kukhetho oluzayo ekhuluma leStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Uhlelo lwethe connection namuhla sixoxa ngohlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho luka 2018. Bakhona na abangafuna ukuvota kulolu khetho? Nxa bekhona, yiziphi izizathu? Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele ukuze lingene kuhlelo. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungami Linkomo.
Umongameli Robert Mugabe usuke eHarare izolo elibhekise kwele Uruguay ukuyangena umhlangano wenkokheli zamazwe omhlaba ophathelane lezempila kahle oqoqwe inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization iWHO. Lumhlangano ojonge ukuhlaziya lokuphana amacebo owekuyehlisa inani lababulawa imikhuhlane engathelelanwayo enjengowechukela wenhliziyo owemvukuzane leminye. Inkokheli le ikhangelelwe njalo ukuphana amacebo langendlela zokuthi amazwe la angalandela njani iziqondiso zokuvimba limkhuhlane lapho kusiyafika umnyaka ka-2025. Ake sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zikahulumende wakwele Somalia zibika ukuba sezimise uhlelo lokudinga izidumbu labangaba besinde engozini yokudubuka kwebhomba esigodlweni salelo lizwe iMogadishu. Abantu phose abangamakhulu amathathu i-281 bafile kuleso sehlakalo, kwalimala phose amakhulu amane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu besiRohingya babikwa becapha umngcele wele Myanmar besiya kwele Bangladesh bebalekela impi yomdeni esiqhamuke kulelo lizwe. Uhlangothi olubona ngeziphephele enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe-UNHCR lubika ukuba kulabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilitshumi lezilitshumi lanhlanu, i-10,000 kumbe le-15,000 abasemngceleni weBangladesh ababaleke ngemva kokutshiselwa imizi yabo. Impahla emqoka empilweni kaZulu efana lamafutha okupheka lesepha, lokhu kusilela elizweni kulandela ukuthengwa kwayo ngobuningi okwenziwe nguZulu ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amadolobho amancane lasemaphandleni yiwo abikwa elodubo olukhulu. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi lukhanya selusabalala loludubo okokuthi lulakho ukufinyelela lasemadolobheni amakhulu. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-PDP uthi loludubo lungabe solwenza.
Thank you.
uxolo balaleli imtshina yethu ingani ayihambi kahle kodwa ke sizaba silokho sizama ukuthi siliqhubele inhlelo zethu zensuku zonke. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Impahla emqoka empilweni kaZulu efana lamafutha okupheka lesepha lokhu kusilela elizweni kulandela ukuthengwa kwayo ngobunengi okwenziwe nguZulu ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amadolobho amancane lasemaphandleni yiwo abikwa elodubo olukhulu. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi lukhanya selusabalala loludubo okokuthi lulakho ukufinyelela lasemadolobheni amakhulu. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-PDP uthi loludubo lungabe solwengezelelwa yikusilela kwemali emabhanga.
Ye ngikubonile ngamehlo kangikuzwanga. Udubo ke lwalokho esingathi ngama-basic commodities ngesilungu luqhubeka lusiyaphambili ikakhulu ke ezindaweni eziphandle kwemadolobho elikhulu lakobulawayo ungahamba ePlumtree kuyashota kuzobeshote ne-Coca-Cola kayitholakali kubangelwa inala i-price distortion ekhona kuthi kobulawayo lalapho kungashoti khona uzathola ukuthi ama-prizes atshiyana kule price ye-RTGS esingathi thina ku-transfer bese siba ne-price ye-bond bese siba ne-price ye-US dollar. So ama-prices ke asetshiyene ehlukile sibili mathathu okusenza ukuthi-ke kube nzima ukuthi abantu baphile njani ikakhulu thina esingisizimota ungahamba-ke lapho abathengisa khona amaphathi ezimota ama-prices ayehlukene kakhulu sibili. Yikho-ke udubo-ke lwemali aluzange lube lula zange ke lwehle lokho lukhona ukuthi i-price distortion i-bond notyawe nalengasebenziyo abathi imali yayemukeleke endaweni ezinenge bese kusethi ofuna ukuthenga ngaphandle kwelizwe okokuqala nxa imali yakhe isebhukwini sekhadini yebhenki kumele aqale ayeyitshintsha athengise ayithenge ingamabhondi angayithenga ingamabhondi aphinde futhi ayethenga i-US dollar. Ekugcineni-ke imali leyabe siluze ivalu-ke singathi nge-50%. So yinto enzima-ke udubo esihlangana lalo eZimbabwe kulezi nsuku.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabahluza amafutha okupheka e-Oil Producers Association umnumzana Busisa Moyo uthi udubo lokusilela kwamafutha okupheka solunganeno njalo bakhangelele ukuluqeda kunsukwana ezilandelayo.
Kuba siphezu kwalo siyalusebenza ukuthi sicubungule siqede ukuthi iZimbabwe athole amafutha emyalahla. Sisebenza lapha le Reserve Bank le Ministry of Industry ukuthi sikulungise amafutha abekhona. Ya imali yamanye amazwe le esithi foreign currency ibihlupha kodwa abe-Reserve Bank sebe sihambise phambili ukuthi sithole uncedo ngokuphangi singami ngemva kwabanye labo abamelele ukuthola lezi mali.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga kwamanye amazwe bethengisa elizweni umnumzana Dennis Juru uthi sokulabaningi abathenga impahla kwele South Africa bethumela izihlobo labangane eZimbabwe. Kodwa umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi impahla ethengwa phandle kwelizwe ibingasandanga elizweni ngenxa yomthetho owenqabela impahla yakwamanye amazwe ukuthi ingene elizweni.
Hayi, bese kungasekho lokho saba le-SI-64 ebiyona i-instrument ebisithi lokho esikwanelisa ukuthi sizenzele khona ezweni singakuthengi ngaphandle. Bese kuncedile kakhulu amakhampani amaningi abe-manufacture i-cooking oil, amasepa, lezigqoko, lezinto ezinjalo. Bese kubancedile kakhulu ngoba bekungasela bantu abavunyelwa uku-importa izinto zonke lezi ezazi ku-SI-64. Ngaleyo ndlela, i-manufacturing sector yethu ibisithuthuka kakhulu. Okuthi sithemba ukuthi kuzahlala kunjalo ukwenzela ukuthi umkhonomo wethu uvuke.
Ekupheleni kwenyanga edluleyo, okunye obese kusilela ngamafutha ezimoda, kodwa okwakathesi abikwa esetholakala lula lanxa osekuhlupha intengo eyehlukaniswa ngokuthi umuntu uthenga ngayiphi indlela. Njengesibonelo, nxa uthenga ngemali yakwelemelika intengo inganeno, kodwa nxa uthenga ngokuswayipha ikhadi lebhanga intengo yakhona ithe xaxa. Kube isimanga esikhulu kuZulu wakobulawayo ukubona inkalakatha yesikepe esilungiswe eHarare inkampani yeGDI Boat Manufacturers. Isikepe lesi besikuhambo lokuya eKasane emngceleni weNamibia, Botswana leZimbabwe, lapho esizasebenzela khona sivela eHarare. Ubathabile Masuku siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umsebenzi uke wamampo kobulawayo lapho kubonakala isimanga senkalakatha yesikepe sidonsa ngenqola yemota sisedlula edolobheni leli siqonde emngceleni weNamibia, Botswana leZimbabwe, eKasane lapho esiyasebenzela khona. Ekhuluma leStudio 7, umalungisa isikepe lesi umnumzana Forbes Wadira uthe sibathethe inyanga ezilithumi ukuqeda ukusakha.
Isikepe lesi sithethe inyanga ezilithumi ukwenziwa. Isikepe lesi si 110 tons. Njalo sisuke laso eHarare ngesonto edlulwe lapho esenziwe khona. Sahamba via Mashwingo, sibalekela imigwaqo yaseGweru egcwele ama roundabouts. Kathesi sendleleni sidlula kobulawayo sisiya eKasane lapho esiza besisebenza khona emfuleni omkhulu uZambezi.
Omunye wabakade bebukele lesi simanga ngonumzana Maxwell Sibanda othe lokhu kuyajabulisa kakhulu ngoba kuveza sobala ukuthi ilizwe lingalunga.
Yadaba kakhulu ukubona isikepe esinje sokuthi lali lizwe leli noma lingalamali liyakwanisa ukulungisa izinto ezinhle kangaka.
Uriki Moyo, omunye layo obebabaza isikepe lesi, ugcizelele ukuthi lokhu kuveza ukuthi ilizwe liselabo ubungcitshi bokuthi libuyele esimeni salo sokuba lamakampani alungisa izinto ezilohlonzi ezingaqinisa umnotho welizwe.
Singaka siyamangalisa ukuthi sibone sifika khonapha kobulawayo. Kulesinye sake sasibona kudala kodwa sasingafiki kulesi. Lesi hayi imbona into asidlulile sibili. Yinto enhle ukuthi sibone into enje. Imsebenzi yakhona apha eZimbabwe. Ngiyathemba nje ukuthi laba abantu abakhangeliyo babebona bebabaza sibili ukuthi hathi laseZimbabwe kule zinto ezinhle eziphumayo. Ngoba isikepe sonesi ngabe nje kule madamu kobulawayo ngabe sithi sihlale sibili athi singahambe siye sigada. Ngoba hayi sihle sibili kuyababazeka kuyamangalisa sibili njalo into ethokozisayo.
Isikepe lesi ngobukhulu baso nxa sihamba emgwaqweni siyabe sivimbe indlela zonke okuyikho okwenze ukuba sisebenzise umgwaqo weMaswingo ngoba singenelisi ukuhamba kuma roundabout asendleleni yeGweru. Amakampani amaningi aweZimbabwe awasasebenzi kuhle ngenxa yokuswelekala kwemali elizweni. Iningi lamakampani ayesebenzela kobulawayo seyavala okwenza uZulu waleli dolobho aswele imisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weLemelika.
Ilizwe leMelika selesule izijeziso zenotho lokuthengiselana okwasuku leminyaka engamajumi amabili zafakelwa ilizwe leSudan. IMelika ithi yenze lokhu ngenxa yokuthi ilizwe leSudan selenelise ukwenza okunye okumele likuguqule ukuze kwesulwe izijeziso lezi. Okuguqukileyo kukuqela ukumisa impi eDarfur, South Kordofan leBlue Nile ukwenza ukuthi abancedisa abantu bangene kahle elizweni leSudan, ukungalwisani labantu beSouth Sudan, ukusebenzelana leMelika ekulwisaneni lamalecatsha kanye lokulwisana loJoseph Kony lamalecatsha akhe awe-Lord's Resistance Army. UHeather Nwet, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department, uthi ilizwe leSudan litshengisa ukuthi lifuna ukusebenza lelizwe leMelika ngendlela ezijiyeneyo. Kodwa ke kuningi okumele kwenziwe ukwenzela ukuthi amazwe la adlelane okuphakeme. Ubudlelwano okumele bukhuthazwe bugoqela ukuncedisa inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zingene endaweni ezijiyeneyo, ukuthi ilizwe leSudan lingephuli ilungelo loluntu njalo lihloniphe inkolo zabantu lokuthi ilizwe leli liyekele ukudlelana leNorth Korea. Uhulumende weSudan usevezele ilizwe leMelika ukuthi useza kuma ukuthenga izikhali eNorth Korea. Esinye isiphathamandla sikahulumende weMelika sithi bazahlolisisa konke lokhu njalo bekulandele ngemfanelo. IMelika ithi lokhu isekela isinqumo senhlanganiso yamazwe wonke omhlaba e-United Nations esokuthi uMongameli Omar al-Bashir ayemiswa emthethwendaba we-ICC kulandela ukubulawa kwabantu abaningi eDarfur lezinye indawo libutho leSudan. EleMelika lithi bonke abalamacala okubulala abantu eDarfur lendaweni ezinye ezijiyeneyo kumele bajeziswe.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota. Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokoba, eHarare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, eManicaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, eMashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, eMathebeleland North, Lupane, East and West, eBhinga, North and South, eMathebeleland South, eMzingwane, Matopo North, leMzingwane, eNsiza, Insiza, North and South, eNkabazwe, eMidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, leGokwe Gumunyu, eGokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Asifikile ama elections madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni siyovota, sibhalise, sivote. Siyalugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lanxa benhlanganiso ezizimeleyo lamabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalise amagama ukuya ukuvota ngobuningi kukhetho luka-2018, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokwenza lokhu. Abe-MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube bathi okwenza uhlelo lokubhalisa abantu longahambi kahle elizweni kungasebenzelani kuhle kwehofisi kamsitheli le-Commission yokhetho e-ZEC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.